Hayi, abantu bathabile lapha, abanye bathaya amavuvuzela benzani, abathabe kakhulu sibili ukuthi umnumzana iChilema nguye osekhethwe ukuthi abe ngumongameli weZambia wesikhombisa. Angikholwa ukuthi namhla abanye bake basebenza ngoba ngithi impumela yokhetho siyaziswe ngabo-2 ekuseni. Kusukela lapho vele kube ngumsindo nje vele bekugidinywa kugcwala yonke indawo emgwaqweni lapha kubomvu wonke umuntu. Ugqoke izikipa zikaMr. Ichilema, of course mina kangilazo, kodwa hayi abanye ngibonte bazigqokile.
Kuyathembisa yini ukuthi umumo wezomnotho uza kuba ngcono ikakhulu nxa ukhangela abanye ukuthi uzasebenza lapho?
Kuyathembisa ngoba ngasihamba ngalokho asithembise khona yena usigcizelele kakhulu sibili ukuthi wayethilo nje wathi mhla engenile esikhundleni, mhla egqotshiwe, angithi kakazotshwa kathesi usamelelwe nje ukuthi bakwenziwa okwenziwayo. So mhla egqotshiwe wathi yena ikhwatha lizahle liqine sibili, kumele lifike ligeyine kakhulu nxa lilokhu ivalue yalo against idollar. But sibona bethi lanxa engakagcotshwa vele ikhwatha seliqalile ukugeyina, nafta sikhuluma nje liku-18 oyi-$1 isinika 18 khwatha ngesike phelileyo, i-$1 ibisinika 23 khwatha. So yabona ukuthi ikhwatha nalo selisi hayi lisiba lesisindo esikhanyayo. Kodwa angithi yabona ukuthi abantu ama-politicians kwesikhathi bayakhuluma balithembise ngoba bayakwazi ukuthi yikho esikhangelele ukukuzwa. So kathesi yena sesikhumbu usetshilo so lathi sesikhangelele ukuthi sibone ukuthi mhla esekhetha amalunga elokhu ekhabhinethi yakhe uzafaka bani, ngoba ugcizelele ukuthi yena uzafaka abasha, kuzaba nabomama, kuzaba nabantu abasuka endaweni zonke zeZambia ukwenzela ukuthi kutshengise ukubambana kweZambia. Bengike ngahlalisa ngisabala kodwa ngizengahlula nami ndina ukuthi ukhulumeka ngabo ukuthi one Zambia one nation, esithi yena konke azakwenza kuzafisa ukuthi kube nokubambana ilizwe lonke libambane, ngoba okunye ulungu ubukhokheli beKiev akade sebekwenzile sebedale ukungazwani phakathi kwabantu nje abasuka endaweni ezijiyeneyo. So kuthola ukuthi abanye maybe abakhuluma olunye ulimi abasangenelani labakhuluma olunye, ikakhulu abakhuluma isiTonga okuyilo ulimi lukamnumzana iChilema, ngoba bekulabanye sibili akhona amadoda othiwa ngoTshishima Kambuyiza o-TBM vele bona ukuthi bekungavumi ukuthi umuntu akhona akhulume naye akhampeni engazange akathi asukelane namatonga. Kodwa-ke uMr. Ichilema uchilo wathi hhayi konke lokho ngakutho ukuthi ngabantu nje kade bezama labo inhlanhla yakho kwezombusazwe.